Siyabonga Chris Lo Sandra siyalambulela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 10 kumabasa 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC sitholakala emoyeni lasebulinjini ku internet ku website yethu ethi www.voaindebele.com ngizaphinda njalo iwebsite yethu www.voaindebele.com. Olamukela emoyeni ngenkulu injabulo ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Akusiqinisa ukuthi ugoqela inkokhelo yelizwe lonke kulabakhokheli abaningi ade bengekho abaxothwayo ngekho emthethweni amaprovinsi anjengabo Manicaland, Maswingo, Matnopi, imkhokheli bakhona bonke bakhishwa ngendlela engekho emthethweni balethwa abanye abantu abatsha abangayisiba abafuze bekulomhlanga.
Ibandla leMDC Thili ixotsha umsekeli kaMgcini Ngcebo uMnumzana Elton Mangoma lenye inkokheli yebandla emhlanganweni weNational Council owenzelwe eHarvest House lamhlanje.
Loko sesibonile ukuthi ezibhedlela bazengasemukelwa ngaphandle kokubana umuntu akhuphe imali abhadale abe sesiyacela ke imali yakhe seyikhema ngale ngakuChristmas. Loko bezokusitha ukuthi ongela imali ngalezo zikhathi ke latshepelatshwa ngoba odokotela sebesesaba ukuthi bangene ezikweledini ezinjalo zibuye ziphuze ukubhadala iyo iChristmas.
Inhlanganiso yababalisi yeZimbabwe Teachers Association ikhala ngokuthi amalunga ayo ayaxotshwa ezibhedlela ngenxa yokuswelakala kwemali enhlanganisweni yePremier Service Medical Aid Society okumele ihlawulele indleko zabo. Inhlanganiso yeResearch and Advocacy Unit ikhuthaza abesifazana ukuthi baqakathekise indaba zokungena ezikhundleni zobukhokheli ukuze baphatheke ngazo zonke indlela kwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Idale laphezulu leNational Council lebandla leMDCT libikwa selixotshe umsekeli kaMgcini Ngcebo uMnumzana Elton Mangoma lenye inkokheli yebandla yetheswa icala lokungalandeli izinqumo zebandla emhlanganweni owenzelwe lamuhla esigodlweni sebandla eHarare. Abanye ababikwa bexotshiwe ngamalunga edale leNational Executive uMnumzana Jacob Mafume, uLast Mayinge Hama loNobhala Jikelele wabatsha uMnumzana Promise Mkhwananzi. Abakade besemhlanganweni lo bathi bekuphoselwana aqatha kodwa kwaze kwavunyelwana ukuthatha lesi sinqumo lanxa idale leNational Executive belithe ngaphambilini kuzadingwa ikomiti ezimeleyo ithonise uMnumzana Mangoma owazakala owazokhela umlilo ekhanda ngokuthi uMnumzana Morgan Tswangirai kasuke esihlalweni ngoba eseyihlulekile ukunqoba kuKato. Umgcini sihlalo webandla uMnumzana Love Momoyo walile ukuvuma ukuthi amalunga la axotshiwe ngempela kodwa wathi kulamanyathelo athethweyo angafunanga ukuwaveza esithi azavezwa nxa amalunga la eseyazisiwe. Umoyo wengezelele wathi amanye amalunga ebandla asekelana lembono kaMangoma abalisa isikhulumeli sesigaba seManicaland uMnumzana Phishayi Mchawuraya lomgcini sihlalo wabatsha uMnumzana Solomon Matsore bazajeziswa ngeviki ezayo lidale lezijeziso. UNobhala Jikelele wabandlaleli uMnumzana Tendai Phithi laye owazakala ele mbono kaMnumzana Mangoma ubekhona kulomhlangano. Umoyo uthe uMnumzana Phithi kathathelwanga nyathelo.
Umhlangano uhambe kuhle, iNational Council, the National Executive zihlangene thatha izinqumo ezimbalwa, izinqumo eziqakathekileyo kunhlanganiso nakusasa yenhlanganiso. But then turned out in Gucho, Okatekle, we call it Tetwe National Council. Iguchi National Council, it is a national executive, Uguchi Utaba Luga, former deputy treasurer, Mangoma, Lukubegre, Yendle, Lesasi Missi, the Gu National Council, the Icon, and Sara 7, Gunyanga, the Elder Leo, and the local Njalo, Kubega. Senze izinto esathi zingayenza kahle ngikho ke basebethatha ke isinqumo kodwa ke isinqumo abasithetheyo okwathe sangeze ngasitsho ngoba asikambikeli yena uMangoma ukuthi isinqumo banesithethwe yiNational Council kodwa ngakutsho ukuthi iNational Council ithethe isinqumo okuyukuthi ngikhona sizamazisa ukuthi isinqumo ba esithethwe yiNational Council.
Siyabona ukubana akhona amanye amalunga ebandla abalisa uMnumzana Promise Mkhwananzi lo Mnumzana Tendai Biti labanye abanjalo bona ke akula sinqumo sithethwe
engakusho ukuthi isinqumo mayelana lomkhwananzi mayelana lo ulast mayengahama and mayelana lo Jacob Mafumo isinqumo sithethwe labo ke iNational Council ibe sobala ukuthi hajj abantu abanjalo abaphikisana lenhlanganiso akufanelanga ukuthi bebe ngamalunga enhlanganiso kumbe bemebe lokho bengamalunga enhlanganiso. Yikho ke kwathathwa njalo isinqumo esikhangelele ukuthi sizaba yazisa.
Lo mnumzana Love Momoyo umgcini sihlalo webandla leMDCT ubekhuluma icingweni le Studio 7 eHarare. UChris Gande uphinde waxoxa lo mnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Halo, ukuphume lobukhokhelo obutsha obuqinileyo obulamacebo ukuthi buzathatha njani umhlangano weMDC usisa phambili njalo ukhipha ibandla leZANU-PF embusweni.
Manje lizathatha nyathelo bani?
Thina siya phambili ngomsebenzi esawuthiwa ngabantu, imandate esayiphiwa ngabantu kuCongress yeMDC. Sisebenza labantu, sisebenza labontanga, sisebenza labantu abatshiyeneyo. Sikhankasela kakhulukazi indaba yokuthi sibe lobukhokheli obutsha bebandla. Sihambe phambili, sesiqoqekile, sesihlelekile. Lenhlelo zethu zicaca ukuthi vele sizama ukuthi senzeni njengebandla leMDC.
Ye, manje njengoba abakade behlangene lamhlanje kukhanya bagoqela inkokheli yelizwe lonke, lina likuthatha njani lo?
Akusiqinisa ukuthi ugoqela inkokheli yelizwe lonke, kulabakhokheli abaningi kade bengekho, abaxothwayo ngekho emthethweni, amaprovinsi anjengaboManikaland, oMashingo, oMatnorth, ibukhokheli bakhona bonke bakhishwa ngendlela engekho emthethweni, walethwa abanye abantu abatsha abangayisiba bafuze bekulomhlangano.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi unobhala jikelele wogatsha lwabatsha kucelele MDCT ukuhlaziya lolu daba. Sixoxele umnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe endaweni lomnumzana Morris Ngwenya laye ocubungula izombusazwe. Umnumzana Ngwenya usungula lingxoxo.
Ibandla leMDC lalivele lava kudala kodwa ukufa kwalo okokuqina kwezamhlaka 31 Ntulikazi kuJulay last iminyaka enye omnyaka ophelileyo, lapho abandliwa khona bathola nje izihlalo ezilutshwane kakhulu edayela ephalamende. Yikho lapha sizibona ingxabangxoza lezi ngezokulwisana kuphela ukuthi kwabiwe okuyilifa okukade kusele usuka-ke kumali zamadona ayelokhu elisiza. Kodwa lo nangokwalo bona be-MDC yikho ababuhlala bekhuluma besithi bona umongameli weZANU-PF kanike abanye ithuba kodwa bona bayaxotshana nxa sekukhulunywa ngakibo. Okutshengisela sobala ukuthi libandla elingela manyathele elingela ngitsho lalapho esingathi liqonda ngaphi lisuka ngaphi lisiya ngaphi. Yikho lapha sesibona nje ukufa kwalo okokugcina khona kulapha sebexotshana nje ngendlela lezi ezingazisekiyo ukuthi kambe ngamandla nebani ayenzakalayo.
Mnumzana Nkomo, yikufa kwalo nyanya kumbe hayi ngaze konakale kuyalungiseka?
Asize ngithi yikufa kwayo iMDC manje ngiyokulimana kwayo, yikulimana njalo yikuhlinzeka kwayo kakhulu ngoba abone ukuthi indlela isinamandla zingalokho yinakho kuwo 2008 umaya khona lokho abantu abanemsebenzisi awasaboni umahluko phakathi wayo leZANU-PF.
Mnumzana Ngwenya, nangothiwa ibandla leMDC selizifananela nje leZANU-PF.
Kati ningafanana njani leZANU-PF? KuZANU-PF ngakuyikuthi kulo muntu osuke wenza ukuyingezwa kulandelwa imithetho ebhaliwe elotshiwe esobala yokuthi lawe uyave ulogwalo lwakho ulebhuku lakho elisengisela sobala ukuthi lapha wephule umthetho lo nalo. Manje lokhu esikuzwa yibo abakubandla leMDC besithi akuzange kulandele amanyathelo wona lawo kutsho ukuthi vele akuqondakali ukuthi kwenzakala njani. UZANU-PF abantu bayakhuluma nanku sibona lapha laphana kulokusolana ukuthize okuningi sibili. Lokhu kutshengisela sobala ukuthi democracy leyo abahlala bekhuluma ngayo ngabayazi. Ngakho akula bandla elingakhokhela ilizwe eliqakatheke njengeZimbabwe bona bengakwazi lokuthi bamelane ikuyini abakufunayo. Yikho okutshengisela sobala ukuthi bona okwabo ikudonswa ngamazwe entshonalanga kuphela. Khathesi kasafuni ukunika umzala tshangira imali ngenxa yokuthi uyayangisa. Sifuna ukunika umzala bithi imali. Yikho lapha sisibona okuva lokhu imigoqo yepathi, inkondo yonke yepathi ihlala kubriefcase yomunye umuntu. Sabona komunye umnyaka laphana umnumzana tshangira kwathiwa kusasa iconstitution yavuka isiguquliwe. Uthi yaguqula umbani akwaziwa, kodwa yaguqula ngumuntu oyedwa nje ukuthi umnumzana tshangira aqhubekele phambili elikhokhela leli bandla ngenxa iconstitution yayimnika kuphela iminyaka elishumi.
Siyabonga. Ungasigqibela lingxoxo umnumzana Nko.
Njalo futhi kulama-factions akhona kunezama-government ayokuthi nizoba ne-support from ama-security forces. Kodwa bona zama-party leyo ukuthi sibone ukuthi i-NDC ayisezichini njengalokhu ayicine ngayo kudala ngenxa yokuxabana bonalolo. Kusole ukuthi balungise ukuxabana kwabo ngendlela kumbe kwetinye amaqhinga kumbe amachwebo okuthi batholelane. Babona ukuthi abantu sibize ngaphikisana kodwa kunjengokulolana kunjengokumedana nje abasakubona ngakhona lokho. So bona zanikhona lokhu okuzabalimaza kakhulu. Bathe bongakukuqadele ukuthi kube ne-one opposition party iqinileyo, kodwa ngenxa yalokhu esikubonayo kathesi kungaba nzima engakuyendala lapha nje, kodwa wakhathesi bona zane kungabe kunzima ingakhona lokhu esikubonayo.
Lo mnumzana Dumisani Nkomo ingcuthi ecubungula izombusazwe ubexoxa icingweni le-Studio 7 endawonye lo mnumzana Morris Ngwenya laye ocubungula izombusazwe. Inhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ithi amalunga ayo amaningi ayaxotshwa ezibhedlela ngenxa yokuswelakala kwemali ePremier Service Medical Aid Society okumele ihlawulele indleko zabo. Umnumzana Sifiso Ndlovu, umqondisi weZimta, uthi bathole imbiko eminingi ethi amalunga ayo ayehluleka ukuthola usizo lokwelatshwa ezibhedlela nxa isebenzisa amakhadi awePremier Service Medical Aid Society. Undlovu uthi lokhu kwenzakala ngesikhathi kuphuma indaba zokuthi abaqondisi bePismas bahola imali eningi okumangalisayo. Ekhuluma lokhipstu weStudio 7, Undlovu uthi sebecele uhulumende ukuthi alungise udaba lolo ngesiphangiphangi njengoba amalunga ezimtha ethwele nzima lapho edinga usizo lokwelatshwa ezibhedlela.
Okusenzakala kuPismas kathesi kubi kakhulu, kubuhlungu njalo kakhulu kuzisebenzi ezikahulumende. Ngikhangele kakhulu mhlawumbe ababalisi oluzele lona lungama-civil servant, njalo ke bevele bekhangelele ukuthi bajoyine yona iPismas kuphele kokaphesi. Lokho sesikubonile ukuthi ezibhedlela bebengasemukelwa ngaphandle kokubana umuntu akhuphe imali abhadale abe sesiyacela-ke imali yakhe seyiklema ngale ngakuPismas. Lokho besokusitho ukuthi ongela mali ngaleso sikhathi-ke elatshwa, ngoba odokotela sebesesaba ukuthi bangene ezikweledini ezinjalo zibuye ziphuze ukubhadala yiyo iPismas. Okwamanje kokaphesi-ke okudanisayo lokuthi even le mithi le eminye ebithile bebengasakwenza ukuthi bayibhadale, uze belama-shortfall wababalisi babuye bekhala ngezikwelete befuna ukugweda lapha lapha ukuze umuntu elatshwe. Kakhulu laba ababulawa ngamehlo abusona ezamaglasi, yizinto ebezingani zivele sezihlukuluzile kakhulu uzisebenzi kahulumende.
Like lacabanga yini ukuthi libahambise emthethwandaba ngodaba lolu?
Okwamanje asizange sikhe sibabophise sithe thina kakuqondiswe ngokuthi uhulumende kangenele, njengoba la engomunye eyingxenye yalabo bantu ababevele bekhokhela iPismas. Kamise-ke leyo bhodi afake enye entsha ezalungise izinto lihambe ngendlela ehloniphekileyo.
Sizwile njalo ukuthi kula bantu abagcina bebhubha bedinga uncedo, kambe uzwe kanganani ngakho lokhu njalo kuqhubeka kusiya phambili yini?
Kungaba liqiniso mpela ukuthi kukhona kunjalo, kodwa-ke okwathesi thina bese ngekemukela imbiko enjalo nakuphela nxa uvele uphako ugula ugula kabuhlungu usuba ngumuntu ongazuzi uncedo ngesiphange phange ulakho ukuthi ufele endleleni uloke udinga uncedo usebenza ukuba uye ePismas ehofisini uye kumelaphi ngale ngasesibhedleleni konke lokhu kutho isikhathi esihambayo ungakatholi uncedo.
Ye kodwa ubona zani kuzalunga yini?
Ye kungenzakala kuzalunga nxa kuyikuthi laba abantu bakhethe bafake kuhle.
Lowo nomsana Sefiso Ndlovu umqondisi wezimta obekhuluma le Studio 7 uGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lo mnumzana Job Sibanda igqwetha elilwela ilungelo loluntu yena othi amalunga ePismas abhekanela lolu hlupho alakho ukuya emthethwandaba weHigh Court lapho angathola khona amagqwetha angabhadalwayo.
Sekhona lapha abantu emele bayilandelele ukuthi ke limcabangela ukuba kakhulu ngoba ludaba esithi thina likhangelwa under ibranch esileyo esithi yi-contract. I-contract phakathi kwe-member ye-medical aid society eyabe ibhadala yena every month ibhadala ama-contributions ibhadala ku-medical aid society le. So kuyabe kule sivumelwano lapho phakathi kwe-medical aid society ne-member ukuthi i-member le ingagula ilakho ukuthi ihambe idinge nje usizo kubanaphi ama-odokotela. So nxa kuthe kwenzakala ukuthi i-member up-to-date ngama-payments ayo ama-subscriptions ingenasikweletu ithe yaya kudokotela odokotela bahala ukuthi bayisize leyo member ngoba i-medical aid society ihluleke ukubhadala leyo member ilakho ukuthi ibophise i-medical aid society ngoba i-medical aid society iyabe ihlulekile ukwenza lokho eyayivumele ukuthi izakwenza.
Baba Sibanda, sibona ngazani abantu abaningi kabala mali yokuthi bathathe indaba ezinje bezihambise emthethwandaba pho bengenzani?
Abantu kabala mali yokuthi bahaye amagqwetha kodwa lapha eZimbabwe likhona isizo abangalithola ecourt ikakhulu kuregistrar we-High Court. Kuleyinye iskimu okuthiwa yena i-informal proprietary representation okutho ukuthi labantu abangenamali abangenesiliyo ukuthi bahlawula ama-lawyers abayafunayo bayahamba baye kuregistrar we-High Court bayobika-ke udaba lwabo uregistrar uzabascreena and then nxa kuyikuthi uthole ukuthi likhona sibili udaba ikhona i-case uregistrar ule-roster yakhe yama-lawyers uyakhetha njalo sesibili namhlanje ngikhetha lo ngikhetha uSibanda namhlanje wena-ke muntu uhambe uyobona uSibanda endaweni enje uyaphiwa nje incwadi i-lawyer ukuthi lawyer ncedisa umuntu lo udaba lakhulu nje lowo muntu kasoza ahlawule ngisho lesenti kodwa udaba lakhe lizenze waligqweti. Abantu abaningi abakwazi ukuthi kulento enjalo kodwa nxa kuyukuthi bakhona njalo balalele ngingabacebisa nje ukuthi baqonde kuregistra we-High Court loba kuseHarare loba kukobulawayo uregistra uzabanceda.
Lo ngumnumzana Job Sibanda igqwetha elilwela ilungelo loluntu bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ngasenelisanga ukukhuluma labo ePismas njengoba owethula umbiko kuleyo inhlanganiso obikwa ekukhefu. Umnumzana Oscar Pistorius owetheswa icala lokubulala owayintombi yakhe uRiver Steenkamp lamuhla ubuzisiswe ngokwenzakala aze adubule lomuntu wala ukuthi wayesazi ukuthi kayikho ekamelweni. UPistorius ulandise ukuthi wavuka emadabukabusa etshiselwa wayathatha umtshina wokuvunguza umoya owefen wathi ephenduka ekamelweni wezwa umsindo wasethatha umbhobho waqonda esambuzini lapho ayecabanga ukuthi kulomuntu ongene khona ngefastele wasedubula. Kodwa umtshutshisi uJerry Nell walile lokho esithi ngemva kwesehlakalo lesi kwatholakala ingubo ziwele eceleni lengxele kombheda yena wayesithi uRiver wayelele ngecele lokudla. UPistorius uzaqhubeka ngobufakazi bakhe kusasa.
EliZimbabwe lithakazelela ukufikisa iminyaka engamashumi amathathu lane lithole uzibuse ngolwesihlanu mhlaka 18 April. Umsakazi wakho weStudio 7 uthanda ukukunxusa ukubana usiphe umbono wakho ngaleli langa ukuba lijoni kuwe. Lokhu ungakwenza ngokusithumela inombolo zakho zocingo ngeWhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze sikutinde uzikhulumele emoyeni. Kumbe njalo uthumele umbono wakho ngelizwi lakho ngeWhatsApp audio kumbe njalo ngeFacebook. Limbiwo sizoyidlala emoyeni kusukisela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu ngelanga le-Independence sithi amhlophe Zimbabwe ngokufikisa iminyaka engu-34.
ku Studio 7 Live Talk lamuhla sihlaziya udaba lokuxotshwa kwamanye amalunga eMDCT ebandleni leli ngoba efuna kuguqulwe inkokheli egoqela umnumzana Tswangirai. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Etabeni lwethu olumqoka namhlanje, inhlanganiso ye-Research and Advocacy Unit ikhuthaza abesifazana ukuthi baqakathekise indaba zokungena ezikhundleni zobukhokheli ukuze baphatheke ngazo zonke indlela kwezombusazwe ngoba kulilungelo labo hathi ukubukela nje abesilisa beqhubeka bethatha lezo zikhundla. Le inkuthazo iphume emhlanganweni wokukhangela ukuphatheka kwabesifazana kukhetho lwanyakenye. Intathe ezindaba ethu uMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosazana Rumbidzai Dube okhokhela uhlangothi lwezokucubungula enhlanganisweni ye-RAW uthi bakubona kufanele ukuqhuba lenhlolisiso ngemva komkhankaso owenziwe ngabe The Zimbabwe Trust owesimuka Phakama Zimbabwe obukhuthaza abesifazane ukuba baphatheke labo kundaba zokhetho. Emhlanganweni wokwethula impumela yomkhankaso wesimuka Phakama Zimbabwe Women Get Counted Register to Vote owenzelwe ehoteleni ye-Crown Plaza lamhle kuseni, uMadube uthi kuzanceda ekuthini abesifazane labo baphatheke kukhetho ngokugcweleyo lanxa kuvele sobala ukuba lokhu ezikhona inkinga abesifazane labo abahlangana lazo. Kodwa ke uMadube utshele intatheli izindaba ukuba lanxa bephume ngobuningi babo abesifazane ukuyavota ngemva kwalo mkhankaso, impumela yale nhlolisiso iveze ukuba lokhu lisehla inani labesifazane abalesibindi sokuphatheka njengenkokheli kulolu khetho, njalo okumangalisayo yikungatholi kwabo usekelo oluvela kwabanye abesifazane ngezizathu ezimbalwa.
The society that we live in generally teaches people not to appreciate women leaders because they are always considered to be less capable, which is actually not true. They are always given higher bars and measures to meet to prove themselves worthy leaders than men are. Women are not innocent in this this problem that we have created within society of looking down upon other women and expecting more from female candidates than from male candidates. And you find so much criticism against women parliamentarians.
Lokho kugcizelelwe ngokhokhela inhlanganiso ye the Women's Trust uNkosikazi Memory Zonde Kachambwa oveze njalo ukuba baqhubela umkhankaso wesimuka Phakama Zimbabwe ngenhloso yokukhuthaza abesifazane ukuba baphatheke labo kukhetho lwanyakenye ngemva kwezehlakalo zokhetho luka-2008. Uthi uNkosikazi Kachambwa bakunanzelela njengenhlanganiso ukuba abesifazane bebesesabela khatshana bengaphatheki kangako kundaba zokhetho ukuze bazithathe izikhundla zobukhokheli loba usekela inkokheli ezingezesifazane. Uthi lokhu yikho bekusenza behluleke ukukhetha inkokheli abazifunayo bona, bamane babukele nje kodwa emaphethelweni bephatheka kubi sebekhala nxa lezo nkokheli abazikhethelwa ngabanye zingasabanakekeli.
So it's a tool which we're using and we're encouraging women to get agitated, you know, to really get agitated and say, if I don't have a say in the referendum for the constitution, if I don't have a say in the harmonized election, then what have I done? You'll be stuck for the next 5 years because you've not been responsible enough. So it was actually an empowering tool which we're then using in this campaign. As a woman, what is your vision? What is your dream?
Unkosazana Barbara Ncube obona ngezokuhlelwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-TWT uthi uqakathekile ukuba abesifazane baphatheke ngokugcweleyo kundaba zokudinga usekelo kwezombusazwe kanye lokuba basekelane kungakhathalekile ukuba ngabaliphi ibandla lezombusazwe.
Wena ungumama, so ufanele ufake omunye umama phambili, umyenze abe important. Noma wenze njani uzaba ngumuntu, uzaba ngumama, kodwa ezepolitiki lezi azihlali zinjalo. So sabe sikhuthaza abomama ukuthi ibaningi abantu abakwanisa ukufaka omunye umuntu phambili, okwanisa ukubona umuntu njengomuntu obalulekileyo empilweni. Singabolwa ngendaba ezingelandawo, indaba ezingahlali zinjalo. Asithandaneni njengabomama, siphakame njengabomama, sibambane njengabomama.
Kuvunyelwene njalo kulomhlangano ukuba sesekhona isidingo sokuba iqhubekele phambili imikhankaso yokutholisa abesifazane imfundiso kuyiloba yiwuphi umhlobo wokhetho ngokuyavota, ukusekela abanye abesifazane loba udinga usekelo ukuze bande abesifazane kuzikhundla zobukhokheli. Limpumela iveze njalo ukuba kumqoka ukuba basekelwe ngokwaneleyo bonke abesifazane abafisa ukungena kuzikhundla zobukhokheli njengoba behlezi besethuselwa ngabesilisa ngendlela ezehlukeneyo. Bakhuthazwa ukuba ngabantu abalezibindi bangaze bavuma ukwethuselwa ngabesilisa ngoba bebavimba ukuphatheka kulokho kukhethwa. Abesifazane abanelise ukungena ezikhundleni zobukhokheli bakhuthazwa ukuba balwisane lomkhuba wokuncindezelwa kwabanye babo zinkokheli emabandleni abo, benze ibe khona inguquko evumela owesifazane ukuba aphatheke laye kukho konke okuphathelene lokhetho, hathi kufuqelwa nje njengalokho okwenzakalayo okwamanje. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umculo wentombazana iSouth Africa uSahara City Loliwe isifikisa emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.